ngilabangenela umhlangano bathi udubo lwenkohlakalo luhamba phambili kunkinga zonke ezibhekane namazwe womhlaba jikelele njalo eZimbabwe ngelinye lamazwe asegalula phansi kwalolu dubo. Igqwetha elidumileyo elisebenzela kwele Kenya, uProfessor Patrick Lumumba ngomunye wabangenela umhlangano ngendlela yenkundla yebulenjini. Ulumumba yena uthi zingabe zikhona ingatsha eZimbabwe ezisebenza ukumelana lenkohlakalo kodwa uhlupho yikuthi inkokheli zelizwe kuyizo eziphatheka kunkohlakalo ezweni. Omele igweru edalile ephalamende unkosikazi Memory Mbondia olilunga lekomidi ye-APNAC uthi bahlangene lengatsha zonke zikahulumende ezilwisana lenkohlakalo ezweni ukuze bakhuphule izinga lokumelana layo.
Thina njengamadale amalunga wedale lephalamende sinekomiti e-APNAC ehlala now and again ephalamende. So ke umsebenzi wethu ngokuyenza i-oversight role kuma-government institutions, kuma-councils, kuma-parastatals, sibona ukuthi imali zama-taxpayers eZimbabwe zihanjiswa kanjani. Njalo nxa zingahanjiswanga kuhle singancedisana kanjani lezakhe ukuthi abantu laba babanjwe bababotshwe.
Ilunga ledale lephalamende elikhokhela ikomidi yezempilakahle uDokotela Ruth Labode olilunga njalo le-APNAC kuthi baphakathi kokuqeda inkohlakalo ebhekane ngezimali lempahla evikela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Udaba lolu sathe saqalisa i-COVID isakhona sibili phakathi kwayo but udubo lwaluyili ukuthi iPhalamende yayivalile so sasihlangana kubo virtually sibuze but abantu baphonga ukukhuluma santando and okuningi yabonalakela kubona ephepheni kuphuma sokunyamalele ama-testing kits awe Global Fund okunye izimali ezazivela kumadona asakhulunywanga abantu basebekhuluma kuphela ngemali evele kugovernment yethu yakwazi ukuthi imali eningi yavela phandle. So kube kwaba lo mdlwangudlwangu so sokucelwe kathesi ukuthi ena njengoba i-Order General eseke wakhangela lathi sesizama ukuthi silandelele okunye lokhu labhala la.
Umqondisi weZimbabwe National Road Authority uMnumzana Nkosinathi Ncube ongene umhlangano we-APNAC uthi sebenze konke okusemthethweni ukubophisa bonke abakade bengofeleba ezinara.
Amafayili lawa sesawahambisa emapholiseni, sawahambisa kuzakhe. Bona yiwo abalelungelo lokuthi bexhumane labantu laba bebone ukuthi baphendukise isimali. Thina kwethu ukuthi sibone ukuthi lathi siyayenza okukithi okuyukuthi ama-documents lawa alandeliwe. So far from lawa macala singathi abaningi ama-documents selama-law enforcement agents and kuyazakala ukuthi bathathe imalini.
USeneta Khaliphane Phugeni ilunga ledale lephalamende lakobulawayo uthi kusasekude ukuyinqoba inkohlakalo eZimbabwe.
Umhlonitshwa uThemba Mliswa I think usethe itone eright yokuthi kungabi lama-secret cows konke kumele kukhulunywe. Siyayibona indaba yePomona leHarare kumele kukhulunywe ngayo. Ngicabanga lathi la kobulawayo kumele sikhulume nge-parking le eyafakwa kula tender kulani sokungenile. Abantu bakhona bayaklemba iimoto zabantu nje mabethanda kuthiwa ikhansi izothola 30% le inkampani esingayaziyo lokuthi yazivelela kuphi 70%. Anto uyabona ukuthi kukho abantu zaye kukhohlakala nje kodwa konke lokho abantu bayahlupheka. Akulandawo zokuphaka, akulalutho, amabhizinisi akulalutho, abantu bahola ngama-RTGS.
Amalunga edale lephalamende ayakhala ngokusebenza kwe-commission emelana lenkohlakalo ezweni. AbeZimbabwe Anti-Corruption Commission bona abathi bayenza konke okusemandleni abo ukumelana lenkohlakalo elizweni lasemazweni agcine izimali ezebiwa kuleli ezingaba ngamadola eMelika edlula izigidi ezingamashumi amahlanu i-56,558,000 njalo lenani lamacala abawaphetheyo ayedlula inkulungwane elengxenye i-1,501 kunyaka odlule akhule ngesilinganiso sokungamachumi amathathu lambili ekhulwini i32%. Ngimele umsakazo we Studio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.